amapolisa kubulawayo ayaphumelela kakhulu ekulweni lezidakamizwa. Ngikhuluma nje iviki leli eliphelileyo nge-weekend, impela viki, sikhuluma i-Friday, Saturday langesonto izolo, kubothe abantu abane bathola ama-sachets embanje e-National Railways phandle laphana e-Chicken Inn, ikhamba lezintsha warecover more than 300 sachets embanje. Kulananzeka ukuthi abantu balapha abaningi bathengisa ama-drugs abaziyo njalo abasebenzisa kakhulu imbanje daga. So kula ma-recoveries izinja zethu silamani sniffers ayenze umsebenzi omuhle kakhulu. Labantu bakobulawayo basinika kakhulu information yokuthi ubani enza ama-drugs, ubani, ngoba sebekunanzelela ukuthi ukuvikela abantwana babo kumbe ukuvikela intsha esakhulayo kuyikulwa against ama-drugs. Nala obulawayo umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu.
Ungathi langensukwini ezedluleyo lakunyanga ezedluleyo umkhankaso lo ubulokhu uqhubeka?
Sime ngomkhankaso lo, thina asayenzi lokhana ochazile operation ye-2 days. Amapolisa ahlala eku-operation kuliwa lama-drugs and substance abuse nezinye izinto nje ezingamacala ngezakhamuzi. Abahlali bakobulawayo sekulama-committee esithi ngama-neighborhood ukudlela ngaphakathi kwamapolisa lezulu. Bahlala benika nje abantu benceba amapolisa nje ukuthi lapha sokuvukela lokhu sekulolokhu kubotshwa abantu. Asiyonto nje ukuthiwa ngeviki sima ngekuyama, akukaze kume. Kulokho omkhulu wamapolisa, umkhulumeli wamapolisa u-Assistant Commissioner Ponyato wakhuluma ngakho ngoJanuwari, thina sahle zafaka unyawo phansi asikale khuphi kuze kube lokuthula.
Abaningi bathi abayibo abathengisa izidakamizwa ngabantu abaphezulu, labo liyake libabambe yini kumbe kubanjwa laba abancinyane abawasebenzisayo?
Thina kobulawayo ngomsebenzi wethu asikambona umuntu ophezulu, kodwa abantu abayibo abanikazi bazo imbanje lezo lasi, ngoba masithi abantu abancane siyasikhuma abantwana abathunywayo, kodwa abantu abanjayo ngobonti lezi ngumuntu ohambe wazidinga lapho azidinge khona zingezakhe zilibhizinisi lakhe. Endabeni yokuthi abaphezulu siyangakwathi umuntu lo othole ukuthi abaphezulu ngaphi, kodwa thina esikwaziyo lesesikusebenzayo ukuthi umthetho awulabandlululo, uyabamba loba ngubani otholakala ewephula.